Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 31 kwekwezi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu abaningi bathanda ukukhuluma izinto besebenzisa lokhu esithi ngesiNgisi i-assumption kungela ngisho ufakazi lento oyabe uyikhuluma ngoba kathesi singawabuza ukuthi sitshengiseni ngezincwadi zangibona lapho bona fazi yayiza kuyengolokhu eliwukhulumayo uzakuswela kungekonoku.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi izisentri icodoza ubudlelwano bebandla leZANU PF amapholisa ensida labantu bacatshangelwa ukuba benza inkohlakalo bebambisana lebandla elibusayo.
Yikho ukwabhekisa idemokrasi yethu ngoba idemokrasi yethu kayivumele ukuthi kube lenhlanganiso ezimele yodwa engathi iyabe isekelana neqembu eliwisayo.
Abaphikisayo badwe kuvele kusaziwa ukuba iForever Associates Zimbabwe yenza okungekho emthethweni ibambisana le-CIO kanye leZANU PF. Lithwele amagabha avuzayo ibandla le-African National Congress ukhetho olukhutshwe ngolwesithathu kwele-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ye-Decentry ibika ukuba iForever Associates Zimbabwe yakhankasela ibandla leZANU PF ngesikhathi sokhetho baphansi kwamapholisa ensida awe Central Intelligence Organization kumbe CIO isebenzisa imali ongekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa yi-Decentry luveza ukuba umsekelo wamapholisa ensida la umnumzana Asha Walter Tafumanei nguye okhokhela iForever Associates of Zimbabwe eyancedisa ibandla leZANU PF ukuze kweduselwe abavotayo ngesikhathi sokhetho. Ithi iFAZ yasebenzisa imali efika izigidi ezine zamadola 4 million US dollars ongaziwa ukuba yavela ngaphi. I-Decentry ithi okwenziwa iFAZ kwadala ukuthi kungaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe, njalo umkhokheli weFAZ umnumzana Kutamsanka kodwa umkhokheli weFAZ umnumzana Kutamsanka uyakuphika lokho esithi kafisi lokukhuluma ngakho lakancane. Ngasenelisanga njalo ukukhuluma lo mnumzana Tafumanei labanye ukuthiwa basebenzisa iFAZ ukwenzela ukunceda iZANU PF. Asizwe umnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU PF exoxa ngodaba lolu.
Into edalisa yikhona abantu abaningi bathanda ukukhuluma izinto besebenzisa lokhu esithi ngesiNgisi i-assumption kungela ngisho ufakazi lento oyabe uyikhuluma ngoba kathesi singawabuza ukuthi sitshengiseni ngezincwadi zangibona lapho bona fazi yayiza kuyengolokhu eliwukhulumayo uzakuswela kungekonoku ngoba kakukho. So izinto zabantu abangukhuluma nje into ayicabangelayo kumbe ngenxa yezondo ethize akusebenzi kithi.
Ye, kodwa siyabona ukuthi koloko bakukhulumayo kulabantu abaningi abakucabangelayo ukuthi hayi kungani phazi ivele idlelana le-CIO kodwa sekuqinisweni kolize koloko.
Well, njengoba ngisisho vele ukubana hayi ukucabangela vele awalisha umuntu vele usayecabangela izinto ezijiyeneyo acabangela ukuthi umuntu umthakathi ucabangela lo uyahula luyenza lokhu naloku kodwa akusikho okwenza ukuthi ona into yangona ibe liqiniso. Iqiniso yinto enobufakazi kodwa.
Ye, maze sikhangela futhi sijula kukhanya ngazana abantu abaningi bathi very fast iyayithengela iZANU PF izimota, iyo futhi iyancedisa iZANU PF inqobe ngoba yayisethusela abantu. Ngakho ke akula mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngenxa yalokho wena ungakubeka usethini kolo.
Ngihlala mbuza abantu mina sithi yona osowethuselwa mbani, esethuselwa njani, esethuka ngenxa yani, akula muntu oyethuselwa omunye. Ifani kazange ithenge izimoto zeZANU thina iZANU PF zilibandla elirongekekileyo into zethu zonke zihlelekile silakho okusenza kusinike izimali.
Lo ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF obexoxa leStudio 7 eseHarare. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
sifane sibe kanje ukuthi kulobudlelwano bukhona yikho okwaphikisa idemokhrasi yethu ngoba idemokhrasi yethu kayivumile ukuthi kube lenhlanganiso ezimele yodwa engathi iyabi isekelana neqembu eliwisayo kube leqembu eliphikisayo yikho phela umthetho veriyayo kwawuvumi khonokho
ye ngasesigangela sibili nxa ukhuluma khonokho ngokuthi akusela uhulumende obalulekileyo kambe vele isandla sephazi singabe sangena kanganani ukuze siphazamise ukuthi ezimbabwe kube lokhetho oluqondileyo
sangena sabhidliza ngoba phela yibo labana ababebonakala befake amatafuli emngcelweni we-polling stations singazazi nje ukuthi khona ku-registration ngokwayo amabizo abantu ababebhaliswa bethiwa ngabezanu-p f nxa kwakwenzakala ukuthi i-zec yabanikeza i-voters row babeyaphumelela ukuthi bathatha amabizo angasiwabo benikeza abantu ithuba lokuthi bavote bengayisi bafanele bavote so asuke sibekwazi ukusebenzelana kwabo nezanu-p f kwahamba kanjani kodwa siyazi ukuthi babekhona bebhala amabizo besethusela abantu kwenzela ukuthi babe ngabantu abavotela izanu-p f
siyabona njalo-ke i-centrit akumelanga abantu behambise imali kumbe besebenzelane ndawonye lefazi leyi ngoba khanya ngazane idlala kubi ngemali kona ngoba kona njani kona
akula mali evela kuhulumente efanele ihambe isiyanikezwa amaqembu azimele wodwa ngaphandle kokuthi imali yakhona nxa eqondane lokomnotho kumbe lempilakahle yabantu
uMnumzana Joyce Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions wexoxa le-Studio 7 eseHarare. UNavile Mthwangwa indodana yesikhulumeli sebandla le-ZANU-P F lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezabesifazana uvunyelwe namuhla ngumahluleli ukuba ahlawule isibambiso sebheyili. UNavile owetheswa icala lokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni ubesedlale entilongweni amaviki amabili, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umahluleli wedale le-High Court uMnumzana Rogers Manyangatse uvumele uNavile ukuba abhadale inkulungwane zamadola emelika 1000 United States dollars ukuze athoniswe evela emzini wakhe. UNavile yindodana yesikhulumeli sebandla le-ZANU-P F uMnumzana Chris Mthwangwa lonkosikazi Monica Mthwangwa ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezabesifazana. Wabotshwa lo Alice Machachani lo Simbarashe Tichingana okuthiwa babumba inkampani yokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni. UNavile wethethwa njalo icala lokusebenzisa iStarlink kungela sivumelwano lohulumende. UManyangatse utshele umthethwandaba ukuba umantshi uDennis Mangosi waphambanisa ngokwalela abathathu laba ukuthi behlawule isibambiso sebail. Igqwetha likaNavile unkosikazi Josephine Sande uthe kuleziqondiso ezimbalwa ezifakwe lidale le-High Court.
Firstly was each of the appellants was ordered to pay $1,000.
Bonke bobathathu kumele babhadale i-$1,000 noba imali efanayo ngemali yeziki. Kumele baye emapholiseni kabili ngeviki bengaphazamisi abafakazi bakahulumende.
Olwela ilungelo loluntu uMnumzana Mlungisi Dube uthi ukusobala ukuba ukubotshwa lokhu kungabe kubangelwa ngezombusazwe.
Ezokhohlwayo thina njengabantu beZimbabwe yikuba ukubotshwa lokhu kukaNavile kungabe kubangelwa ngezombusazwe. Kusobala ukuba bahlululuzana ngezombusazwe akulokunye la.
Kodwa ilunga le-ZANU-P F Central Committee uMnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakalayo akulande bandla lakhe.
Kunengi ebesehluleka ukukwenza ngaphambilini njengabantu abansundu esesenelisa ukukwenza.
Kolunye udaba owake waba ngumcebisi webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uMnyarathi Gereke usezabuyela ejele ukudaba lokudlengula umzukulu wakhe ngemva kokukhululwa ngoncwabakazi ngomnyaka ka-2021 lapho aphiwa isibambiso sebail. Idale le-Supreme Court lilahle isicelo sakhe esokuba akhululwe. Ayesikhweze esola ukutholakala kwakhe elecala. Wakumele avalele entilongweni okweminyaka elithumi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Langa umongameli Emmerson Mnangagwa eseke wakulandula ukuthi ulenjongo yokuguqula isekelo sombuso elizwe ukuze eqhelise umbuso wakhe ukwenza kwakhe izolo kuvese sobala ukuthi ngabe elayo leyo nhloso. Lokho kwenzakale kumbuthano oqhutshwe nguMnangagwa eChikomba izolo lapho atshaye khona islogan esithi uMnangagwa uzabe elokhu ekhona embusweni ngomnyaka ka-2030 loba nje leli kulihlandla lakhe lesibili futhi lokugcina elivunyelwa isekelo sombuso welizwe iconstitution. Umsekelo wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga laye ubekhona kulomkhosi kodwa kazange atshaye lesi islogan. Ocubungula ezombusazwe njalo ingcweti kwezokwethulwa kwemibiko uDokotela Mthulisi Madudu uthi ukwenzakale izolo kuveza sobala ukuthi uMnangagwa uhlose ukuqhwelisa umbuso wakhe.
Masikubheka kahle, uMnangagwa yena ngokwakhe asomuntu ohlukileyo kakhulu kumgabe. Bayafanana lo mgabe, uMnangagwa usebenze kakhulu ngaphansi kwamgabe kweminyaka eminingi kusukela ngesikhathi sempi. Wasebenza ngaphansi kwakhe engulowo phethe abantu bokucupha i-CIO ngaphansi kukamgabe. Waba nguminister of finance kamgabe, waba nguminister wephethe zemithetho, wabuyozwa waphathe obuthi. Uvele ungumuntu ofana lo mgabe ngendlela enza ngakhona njalo abona ngakhona izinto. Umehluko phakathi kwakhe lo mgabe singathi kuyizimilo zabo, singathi yi-character, kodwa izifiso zabo ziyafanana zokubusa njalo nje. uMnangagwa yena ukuthi azangene ungene ngokuhluthu nombuso, wathi ehluthu nombuso wathi uMgabe nguyise, ilokhu emhloniphe nguyise. So kungeke kumangalise ukuthi la uyafuna ukuthi aqhubekele phambili. Akula muntu oshuthuna umbuso emhlabeni okungekho emthethweni abeseyonika omunye umuntu nje ngemva kweminyaka engamashumi amabili singathi idemokhrasi. Ayikho le nto, kunzima ukuthi yenzakale. Ngakho-ke okwenziwa uMnangagwa lokho kwezilogani zokuthi uyabe lokho ekhona ngo-2030 kuhambelana nje lezifiso zakhe njele lenhlelo zakhe akade elazo eshuthuna umbuso. So ngokubona kwami uvele yena into akade ehlelile, uhleli nje eyiphethe ngenhliziyo yakhe langengqondo zakhe.
uChiwenga singathi laye uyawufuna yini umbuso, uyasifuna yini isikhundla sikaMnangagwa?
Ye, uChiwenga yena ngokwakhe umbuso uyawufuna. Ma ulalela ukhuluma labantu usenza lokhani singathi analysis le research, ukhuluma labantu nje abaseduzane lezinto ezenzakalayo ezikhaya. uChiwenga ngumuntu ozibona laye engena embusweni, yindoda nje ezizwayo, yindoda ethe layo ivuma ukuthi kukhitshwe uMgabe ubevele laye ezifaka eduzane lalo umbuso.
uDokotela Mthulisi Madudu uhlaziye ezombusazwe njalo uyingcwedi kwezokwethulwa kwemibiko. Ngithwele amagabha avuzayo ibandla le-African National Congress kukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu kwele-South Africa. Ingxenye yempumela yokhetho lolu iveza ukuba ibandla elibusayo lilamavoti ayisilinganiso esedlula kancane amajumi amane ekhulwini 41.7%, kuthi ibandla le-Democratic Alliance liyalandela phose ngamavoti ayingxenye yalawo asetholwe yi-ANC. Elikhokhelwa ngumnumzana Jacob Zuma lomnumzana Julius Malema ayalandela ngamavoti athe xaxa. Impumela le ingaphuma inje ngesonto kutsho uba ibandla le-ANC kuzamele libambisane lamanye ukuze libumbe uhulumende. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi ezimeleyo kwezombusazwe.
Ukubotshwa kukaZuma ngibone ngani ku-contribute kakhulu ekuluzeni kwe-ANC. Kodwa ke i-ANC ayisiyo yodwa i-loser. Kunamanye amaphathi angama-losers, amaphathi anjengabo-Action SA ebesikhangelela ukuthi azaphefoma kakuhle kulolu khetho, kodwa basemuva le sebeze bedlulwa yiphathi enjenge-Patriotic Alliance. I-Patriotic Alliance ngokubona kwami isuke yathatha indawo ye eka Patricia de Lille owe good. But in major sector affected EFF ukuthi kusuke kwaba le MK abantu abakade bengabe EFF basuke baya ku MK okwenze ukuthi umnumzana manje manje iqembu lakhe le EFF bayehle kuma vote
ngokubona kwakho nqa kunje uyabona le ANC dosenzima kakhulu kakhulu la so ke ukubumba uhulumende akusizokuhlupheni ANC yokumele ikhulumisane labo bani
amaphatha amaningi abevele eyithayime le kona PNC ukuthi bazayibamba asikhangele iKZN ukuthi KZN ba like ukuthi bazaluse bangatholi lutho iMK za former uhulumeni kuzothi ke eMpumalanga iANC kule possibility yokuthi ingatholi more than 50% okuzayiforce ukubana iyekhulumisana le MK kumbe ikhulumisane le EFF ukuze baforme uhulumeni laseGauteng kungaba njalo kule possibility yokubana kube njalo ama provinces yabo Free State labo Eastern Cape hayi I think izazivusela yodwa even la ku national kule nkinga enkulu ukuthi iANC ayisoze ifikise i 50 plus ukuze baforme uhulumeni over electoral president. Okuzaba forsa ukubana bayekhulumisana nama political parties athile. Siyazi ukubana iparty njenge DA iyamthanda uRamaphosa ifuna ukubana qhubeke busa yi-option ele ANC ukuthi babuyele ku 1994 lapho kwawule coalition khona kaMandela le National Party. Asikhumbuzane nini ukuthi DA yi-product ye National Party. So asazi ukuthi bazenelisa yini ukuthi bayemisana le DA ngoba ama policies wabo ahluke ene impumalanga lentshonalanga kuzothi ke ama patterns yabo EFF labo MK kule possibility yokubana bangaba le coalition kodwa ke lama party angaba lama demands athile for instance sikhangele iMK iMK uNomzane Jacob Zuma kufanele aye ku hearing ANC yona eseselilunga le ANC kune possibility yokubana anga iyabhagayina esebenzisa ivoti lakhe kwenzela ukuba namxotshi ku-ANC kube le settlement thize kuzothi umnumzana Malema lama numbers wakhe angabe malutshwane kodwa siyazi ukuthi bangaba lama demands athile ukuze bahlanganelane le ANC for instance idemand abayikhulumayo kusala kudala ukubana hayi thina nxa singakucoalition kule nto one esiyifunayo ukubana lisinike iministry yefinance inikezwe udeputy president we-EFF uFloyd Zivamo.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa le Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa. Weziphathelene lele Melika wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump otholakale elecala izolo lokuhamba amanga engwalweni zamabhizinisi akhe ukwenzela ukuvala umlomo umagwapheni wakhe uStormy Daniels ngesikhathi kukhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2016 uzagwetshwa ngoNtulikazi. UTrump uthi kalacala ngakho-ke konke lokhu kuzavela ngolwezi ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lukamongameli. UTrump uzancintisana lomongameli Joe Biden ngaleso sikhathi. Ulakho ukuvalelwa entolongweni kumbe ukufakelwa isigwebo esiphansi. Kusenjalo abancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Joe Biden lomnumzana Donald Trump bathi eleMelika limele libe lwebutho eliqinileyo. UBiden uthi ibutho elikhona okwamanje libukhali kodwa uTrump uthi ibutho elikhona esasengumongameli selalulazwa nguBiden. Intethe lezindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba lolu elilethulelwe nguChris Gande.
Umongameli Joe Biden utshele abaqede ukuqeqesha izifundo zebutho esikolo se-US Military Academy ngomgqibelo ukuthi eleMelika alikaze lidinge ukuba ibutho lalo lenze okuningi kundawo eziningi ngasikhathi sinye.
Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians.
Si khuluma nje amabutho eleMelika aphathisa amaqhawe ele Ukraine empini yenkululeko. Amabutho ethu asebenza gadalala ebusuku lemini ehambisa izikhali ngemigwaqo ngomkhumbi langendizamchina.
Ukuzinikela lokhu kubalisa isigaba se-Middle East, kutsho umongameli Joe Biden.
US Air Force has conducted food drops delivering tens of thousands of meals to people of Gaza.
Ibutho lemelika liphathise inkulungwane zabantu beGaza ngokudla likuphosa kuvela kundizamshina. Ekuhlaselweni okwenziwe ele Israel ngele Iran, sibuthanise amazwe esilobudlelwano lawo ukuvikela lokukhankaselwa kwelizwe le-Israel.
UDonald Trump yena uthi uBiden ukhokhela elemelika kungozi esabekayo kakhulu.
Our country has been totally humiliated. And we have a corrupt, compromised president.
Umongameli olenkohlakalo ongathembekiyo osiqondisa kumpi yomhlaba yesithathu isehluleki esingu Joe Biden.
UTrump uthi uBiden uzafaka ilizwe engozini yokuya empini leRussia leChina. Embikweni womkhankaso wakhe uthembise ukufaka ibutho leMelika kuhlelo oluvikela izithembiso zelizwe kuqala kulezamanye amazwe.
I will ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles.
Ngizacela izwekazi leEurope ukuthi lisibhadale imali yokuthenga izikhali esesizithumeze kweleUkraine, okuyinto emele yenzakale. Kodwa uJoe Biden uligwala futhi uyadelelwa okokuthi wesaba lokubuza.
UBiden uthi ibutho leMelika liqinisa ubudlelwano lamanye amazwe lithuthukisa ezomvikela.
Defending our values by standing up to tyrants.
Ukuvikela ubuntu bethu ngokumelana nenkokheli ebusa ngochuku lokulondoloza ukuthula sivumela ukukhululeka lombuso wentando kazulu. Sibonga amabutho ethu sisenza okungenziwa ngelemelika kuphela njengelizwe elilamandla okwedlula wonke emhlabeni jikelele njalo elikhokhela ngombuso okhululekileyo.
Ugatsha lwezomvikela luthi ibutho laphansi elomkhumbi lelendizamtshina lehluleka ukugatsha amabutho ayifunakala ngomnyaka ka-2023 angabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000. UTrump uthi lokhu kwabangelwa ukuthi abantu abaningi abafuni ukungena kubutho athi kubangelwa izinqumo ezingaqondakaliyo njalo lokuxotshwa mahlayana kwamabutho.
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces.
Ngizabuyisela isiko ebesiziqhenya ngalo njengebutho lemelika njalo akusoze kube lenhlelo zama-Marxist kumbe ama-Communist. Futhi sizasusa abacabanga njengama-fascists.
Ugatsha lwezomvikela welemelika luthi kulembangela eziningi zokuncipha kwenani labangena kubutho ukubalisa umnotho welizwe osothuthukile waqhelisa amathuba abasakhulayo okuthola imisebenzi njalo abasakhulayo abaziwa ngokuthi ngo-Generation Z abazalwa phakathi kweminyaka ka-1997 lo-2012 abathembi ingatsha zikahulumende. Lolo ludaba oluqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns lethulwa yimi uChris Gande.
Okumanje othi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika likholwa ukuthi ukuxhasana lezwekazi le-Afrika kuyalisiza njalo kumqoka kunhlelo zalo ezomvikela. Unkosikazi Molly Fee, umsekeli kamabhalane wogatsha olubona ngokwenzakala e-Afrika kuhulumende weMelika, usanda ukutshela inkundla ye-Congress ukuthi kuyadanisa ukubona indlela izwekazi le-Afrika elehle ngayo kumnyaka odluleyo, ikakhulu ukuqhamuka kwempi yomndeni eSudan, ukukhuphuka kokuxabana okuhlezi kusentshonalanga ye-Democratic Republic of Congo, lokuqonga kwenani labohulumende abebutho eSahel. Kufanele sizivuze ukuthi kungani lokho kusenzakala lokuthi kufanele sitshale ngapi esilakho ukwenzela ukuthi kuphumelele. Okwakuqala, abakuzifundo zokuhlonipha intando yabaningi sebelobe ukuthi umbuso okhululekileyo uyehla emhlabeni jikelele njalo kukhuphuka owengcindezelo. Lanxa kwande kuzwekazi le-Afrika
kuyatholakala kwamanye amazwe. Esinye sesisusa sengxabano engentshonalanga yelizwe le-DRC yikubulawa kwabantu ngomnyaka ka-1994 eRwanda. Enye yembangela yokubhidlika kwabohulumende eSahel yikususwa esikhundleni kukamuyi uMuammar Gaddafi ngomnyaka ka-2011. Elemelika selisebenzisa ukuxoxisana ngendlela yokuletha ukuthula kuleso sigaba. Ukutsho unkosikazi Fing uqhubeke wathi kulandela lokho elemelika likhethe umnumzana Tom Perriello kwisikhundla sokuba isithunywa se-special envoy eSudan, njalo lasebenzisa ubuciko besiphathamandla sensoli unkosikazi Avril Haines ukuthi akhankasele ukuthula ngentshonalanga ye-DRC, njalo akhuphule ukuphathisana phakathi kweNigeria le-West Africa duze lolwandle adinge usizo olutholakala kusivumelwano se-Global Fragility Act. Ukwezomnotho, ilizwe leMelika liyakhuphula inhlelo zalo lezwekazi le-Afrika, kutsho unkosikazi Fing. Ugcizelele wathi sesiqhube inhlelo ezifika kumadola angamabhiliyoni alitshumi lanhlanu, i-15 billion, njalo saziselokhu emhlanganweni we-US Business Summit samemezela lamanye amabhiliyoni amabili amadola avela kunhlelo zikahulumende weMelika ezokutshala imali lezomnotho welizwe. Siyasiza kwezomvikela eSomalia leKenya ukwenqabela i-Al-Shabaab leNigeria ukulwisana le-ISIS leBoko Haram, kutsho unkosikazi Fing. Yithi esiphathisa ngoncedo olwedlula abanye. Okokugcina, elemelika liza qhubeka liphathisana labantu be-Afrika ukwenqabela ababalwisayo bevela kwamanye amazwe, imbiko engasoqiniso, inkohlakalo lokungenela kweRussia leChina. Ilizwe leMelika lihlezi lizimisele ukuxhasana lezwekazi le-Afrika ukulwisana lazo zonke lezi ingxaki.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Uhlelo Woza Friday ikulivekisi lomculi ukamaskandi ocathulayo obizwa ngokuthi nguPri Zuzu. Intokazi idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa, lapha iphethe amasingi ayo amatsha kungxoxo yenze lontukameli Mgomo weStudio 7.
Njani ngo Precious wakwaSibanda, ngizalwa ePlumtree esigabeni sakho Makhulela, and then igama lami nomculo ngingupraise Zuzu. Kusho ukucula ngiqale last year August.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zami kwamanje ziku only YouTube, angakazifaki online. Ngitholakala kakhulu ku-TikTok, ku-TikTok ngingupraise, ngibe ngitholakale futhi ipage lami ku-Facebook ngingupraise, ngibe ngitholakale futhi ku-Instagram, ngiyatholakala kuzo zonke indawo.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli ngithi kubalandeli ngiyabathanda kakhulu, njengoba ngitshengisa uthando olungaka behlale njalo bengithanda. Umuntu ongidingayo inamba zami zithi 081 574 2370, 081 574 2370, 081 574 2370. Inamba zami lezi ozobe engidinga or for more information about my music, so unongitela lapha yeah ngiyabonga
wathi umlenzo wakomo ninowo ukhona umlenzo wakomo zalithe ngome unyama intini abathe beyithenga bakamalandele yagungubala kungayithwala nje igungubalele unodumetezi ezalwa ngumjokane kulamhlanje nje isagungubalele umbhombhoshe ezalwa ngumjokane izinindolo zinsiva zembozile kwembosa amahlahla amnyama lithe ngome komo zengome zacushwa ngentuba ikanti intuba ingqaba yemvube phayezawufunga iziziba zesikhobezi kathenze sikhobezi ngezikadonta wezinziba ikhebezane elimeni nqaba kabhethe kwandidingela khethela zimpisi indaba yekhomuzeni kazokumbalo bazingela ngasemoyeni esikhaleni singabhejane unakane kwamnakashela emhlane kwamnakashela lazolwadlula ngophondo entubeni unkomo zabentuba enza inqaba avula inqaba ngempondo wabayivula ingome ngempondo zakhitheka nomabhalala oluphokolo bentungwalelela ibhekele zizinilo
yelo ke ngupresuzu sikufisela inhlanhla lingakhohle ilivetok yalandela sihlaziya ukhetho le-South Africa olubelisa ngenjabulo umthembo sithemba ukips dube lilale.